sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 6 Lwezi 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
amakhosi aqalisa kusasa ngo-10 lama submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya, imali emele ibhadale. Nxa kuthi ufake ebhenki ungazange ubeke proof, your papers will not be accepted.
Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections we-nomination court uhlala kusasa mhla ka-11 Lwezi.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu uhlelo olwe-Geopomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa eleZimbabwe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impi yaseGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections owe-nomination court uhlala kusasa mhla ka-7 Lwezi. Lolu khetho oluza kwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi ngenyanga ezayo lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende le-senate kunye lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala waleli bandla. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umthethandaba waphezulu we-High Court ngomgqibelo ulahlele khatshana udaba oluphanyikwe ngabe-CCC oluphikisa ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende lesenethi nguChabangu. Abamabandla ezombusazwe ambalwa agoqela iZANU PF, iZAPU lamanye aseveze isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections lenyanga ezayo. UNomzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele osebambe intambo kuleli bandla uthi lanxa exotshise amalunga aleli bandla bakhona asebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lwama-by elections.
Siyalomukela njalo i-judgment yenkantolo ephezulu yeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bawinile ibade beku-trial izolo. Njalo siyangena ku-by-election. Asisoke siyekele i-space, i-democratic space for that matter ukuthi singazisangeni. Yithe sasicreatayo kumele singene ku-by-election.
Ubona ngezokhetho obandla le-TPC njalo umeya weHarare umnumzana Ian Makhodi uthi abaxotshwayo bonke bayabhalisa ukuncintisa e-nomination court kusasa. Ibandla leZANU PF lithi likhalele ngamehlo abomvu ukuthi lincintise njalo selilungiselele. Umnumzana Archie Chiponda isikhulumi saleli bandla koBulawayo.
PF is ready for by-election.
Niki ithuba iZANU PF ukuthi yenze mathanda ezigabeni zethu. So ngakho ke thina njengeZapu siza contesta kulolu ukhetho kuma by-election wonke aku council la kuma MP, kodwa siyathembisa ukuthi iZapu izafaka ama candidate alesizotha ama candidate athembekayo.
Ibandla le-United Zimbabweans lithi lalo liyancindisa kuma-by-elections. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kamongameli waleli bandla, uthi sebelindele ukubhalisa ukuncintisa kusasa.
Thina siliqembu eli-very serious ukuthi silungise ilizwe, ilizwe libuyele esimeni esingcono kakhulu. Sizalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngabobani abazamela izigaba nezigaba, ezigaba nezithile ama-MP nama-councillors. Sifisa ukubona ilizwe lelithuthuka lisiba ngcono, libuyela kulesasimo sakudala okwakuthiwa yi-bread basket of Africa. Abantu baziqhenye ngelizwe labo.
Inhlanganiso yabona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi silungiselele inomination code kusasa. Esinye isiphathamandla sezekho umnumzana Otelius Laigwana uchaza kabanzi ngohlelo lwakusasa.
Samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 nama-submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale, which is $1,000 for equivalent rate for the National Assembly. Nxa u-4 angachaya imali yakhe ingazange ireflecthe, nxa ukuthi ufake ebhenki ungazange ube le proof, your papers will not be accepted.
Ikhulumo ezothisa sibandawo e-Studio 7.
Kusenjalo uDr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi labo bayancintisa kulolu khetho.
Yeni likhangelele abanye lidela lizikhangele lona ukuthi yini elingakwenza. Ama-primary election enziwa nxa bebanengi abafisa ukumela ibandla. Kodwa kuya ngokuthi ke ibandla lona livele lifaka imigomo bani yokuthi ozamela abantu kufanele abe lalokhu nalokhu. Kho kuzadala ukuthi kugciniselwe abantu abangu-15 abathi sungukuba ngokhansila. Kodwa ke ngokhetho luka-23-24 August asizange ke sikuthole lokho. Asazi ukuthi okwakhathesi kungaba khona nxa iFreedom Alliance ithe yangenela lapho ebona ngani iqine khona.
Nxa lathola amavoti ambalwa, khathesi lilethemba nalo ukuthi amavoti azaba maningi.
Lapho-ke iFreedom Alliance ephatheka khona, injongo kuyabe kungumela abantu ifeze injongo zayo ezinhle kangaka.
Kuyini obona ingani kungabangela ukuthi abantu basukumele phezulu belivotele? Yiziphi inhlelo zenu ezingakhwabithwa ngabantu?
Injongo ze-Freedom Alliance zibanzi jikelele, kodwa njengoba ekhethweni thina okwamanje sisakhangele koBulawayo, silohlelo lokuvuselela uBulawayo. Sikhuluma ngokwenza uBulawayo akhwabitheke kulabo abafuna ukuthuthukisa ezamabhizimusi, labafuna ukuwasungula ukuze phela kwakheke imisebenzi. Kanti-ke kwehliswe lobugwelegwele obukhona kulabo abaphethe uBulawayo okweminyaka yonke le, okukhomba ukuthi yikho siqakathekisa abameli abalokuzinza, abalobuntu, abazi abafuna ukukwenza, hathi abangena ekhethweni ukuze umuntu ayethola idlelo. Kanti-ke sikhangele njalo sibhekise kuBulawayo lapha esifaka khona abameli bamakhansila. Sikhangele ukuhlanzeka kukaBulawayo, lokho esikubona ukuthi kumele kuqale kubo abahlali bakoBulawayo ukuthi sizivuselele idolobho lethu lihlanzeke libe lihle. Sikhangele uhlelo lwamanzi ukuthi uBulawayo ufa nje ngoba akulacebo lokutholisa amanzi esingathi amanzi angathembe ukuthi umuntu azi ukuthi amanzi abakhona. Konke lokhu kuyabulala ukuthuthu intuthuko yedolobho lethu lelizwe jikelele. Ngakho sina sithi uBulawayo njengesigodlo sethu kwezemnotho, kweze-industry, kwezamasiko, njalo nguye esikhangele kuye emkhonweni wakithi. Kuqakathekileke ukuthi aphathwe ngobunono obuphezulu ngokunye kwenhlelo esilazo ku-revive uBulawayo kumbe ubuya uBulawayo uhlelo le-Freedom Alliance. Ngiyabonga.
Lo ngu-Dr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Innocent Ndivali laye owebandla le-EFF Zimbabwe uthi abazancintisa kulolu khetho.
Thina as EFF Zimbabwe siza participate kuma by-elections. Mina yimi engakontestayo last time njengo president we EFF Zimbabwe. Nje ichallenge layo ngalahla isithupha ngalahla lamanye ama documents. So at the moment o rep wami ongani bayala bathi kufuze ngisubmite lamanye ama original documents, but ngithe indaba yakhona because sayifaka emapolice endaba yokuthi ngalahla amanye ama documents, kodwa ukuparticipate siya participate. There is nothing illegal ngama elections lawa, ngama by elections lawa. Ama by elections lawa akhozwe yibo abantu be triple C. Practically triple C is splitile, and nxa be splita we recallana, tina asilani lakho lokho, tina siya participate. Siza participate with a view yokuwina. Sifuna ukuwina ukuthi sibe lo MP owe EFF Zimbabwe e parliament. Ithuba silalo sibili elikhulu, njalo sizilungise sizimisele ukuthi sikhankase kakhulu. Thina, as you know, sisithandekile, we are a socialist revolutionary movement. Thina sikhankasa kakhulu ngokuthi sifuna a free quality decolonized education. Thina sikhuluma ngokuthi EFF ingangena iphathe is making sure ukuthi education is free, ama clinics avulwa 24 hours indawo zonke nje zalapho siyabe sikonteste khona. Njalo si very clear ukuthi iland kumele ibe expropriated without compensation, inikwe ezandleni zabantu. As long as kule by election siya contesta, thina isithi esithe beqabane berecallane, thina okwethu ikuthi siparticipate, sipushe iagenda yeparty yethu socialism, sipushe iagenda ye economic freedom in our lifetime, sipushe iagenda ye free quality education, sipushe iagenda ye nationalization of mines and banks, sipushe iagenda ye EFF njenge borderless revolutionary movement. Sifuna i continent ibambane, sifuna one country, one currency, one army. Sifuna i-continent ekwanisa ukuzivikela from ama enemies. So thina we are very clear, we are ideologically different from triple C. Thina si socialist revolutionary movement, we do not believe in imperialism or capitalism.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le EFF Zimbabwe obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga owe Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa unqome kakhulu uhlelo ole Geopomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa ele Zimbabwe ukuba lihambelane lezinga lendlela zakulezi nsuku ezokulondoloza imvelo ihlanzekile. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emkhosini wokuvula okusemthethweni ngumongameli Mnangagwa uhlelo lwabe-Geopomona lokuphehla amandla kagetsi kusetshenziswa izibi ezisendaweni lapho okulahlelwa lezi zibi ngabekhansili yaseHarare eyePomona. Umnangagwa uthe uhlelo lolu lufaka eleZimbabwe esibangeni sokusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuguqula izibi ukuntuthuko yelizwe njengamazwe womhlaba.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards where residents enjoy the ambience of modern built environment.
Uhlelo lolu lutshengisa ukuba uhulumende wami ufuna uZulu aphile impilo yaphezulu ekholisa. UZulu akholise ukuphila kumvelo ehlanzekileyo.
Umongameli uqhubeke esithi ukwakhiwa kweGeopomona kuveza ukuba abazotshala imali kuleli bayethemba isimo samabhizimusi kuleli. Inkampani yeGeopomona Waste Management esebenza labatshali bemali abavela kwele Italy ithi bazasebenzisa ukuguqulwa kwezibi ukuze zibe ngamandla kagetsi kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Uhulumende uthi kunje uhlelo lwe-geopomona solunikeza abantu abangamakhulu phose amabili 188 imisebenzi. Kodwa ummeya weHarare umnumzana Ian Makoni uthi kusasekhona okuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana lolu hlelo lwabe-geopomona lukhanye ukuthi luluncedo bani kuleli dolobho.
Ikansili sike yakhuluma njalo sifisa ukuba uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili sisebenze ndawonye.
Umsebenzi wekampani leyi uza nesikhathi umunisipali weHarare waphikisa ukuba uhlelo lolu luqhubekele phambili ngoba engazwisisi ukuthi kungani kumele abhadale inkulungwane eziphezu kwamashumi amabili zamadola eMelika, $22,000 ngelanga. Kodwa umqondisi we-geopomona umnumzana Delish Ngwaya okhulumele Studio 7 uyalandula ukuthi kukhona ukungezwisani phakathi kukahulumende ikhansili labo. Enye ingcitshi isebenza lenhlanganiso ye-Youth Environmental Management Plans ye-MAP umnumzana Pride Mkono uthi uhlelo lolu aluziseki ukuba luncedo bani njengoba lulendleko enkulu kuzakamizi zeHarare.
IHarare City Council leyo kumele iwe ikhipha imali ibhadala ikampani yeGolix ithi yona iprojekti le ayihambelani lezinqumo zayo na njengekhansili ukuthi ibe isenza isikhangele indaba ye-energy esingathi ye-electricity amagetsi. Sibone njalo ukuthi iHarare City Council ibisala ukuthi iprojekti le iye phambili ngoba imali ebezikhulunywa yiGolix ziningi kakhulu ikansili ingasoze ikwanise ukuthi ibe izibhadala ngesikhathi. Njalo kuzayenza ukuthi abahlali beHarare bethwale nzima bebhadala lesi sikweleti.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaphehla amandla kagetsi alesisindo samagetsi angamachumi edlula amabili 22 megawatts. Kuzakwenza ukuthi abantu abafika amakhulu amahlanu 500 bathole imisebenzi. Iningi lithi kulungile ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukugcina amadolobho ehlanzekile, kodwa uzulu akalathemba lohlelo lolu ngoba imbadalo efuna ikampani le andubana ibuthe izibi kuleli dolobho iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impesa eGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Kodwa inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uyena uthi abasoze bamise impi ukuze kukhululwe abathunjwa yiHamas. Umphathintambo weMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele iWest Bank ekhokhelwa yi-Israel wasesiya eTurkey uyangena imihlangano yokuzama ukumisa impi okwesikhatshana. I-Israel ithi isitshaye indawo zeHamas ezedlula inkulungwane ezimbili lengxenye kusukisela ekuqaleni kwalimpi. Kukanti inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kuhlasele ezibhedlela ezilikhulu lambili eGaza ukusukisela mhlaka-7 kaMfumfu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa nomgcini sihlalo wenhlanganiso ethuthukisa lokulondoloza imfundiso lesiko lokholo lwesi-Islam eMakomborero Insikelelo Trust uSheikh Laja Yasini.
Kwenzakala i-apartheid lapha. So I think mazokhuluma uPresident Netanyahu ukuthi i-solution ukuthi babulale as much as possible until baqeda abantu beHamas. Angeke babaqeda abantu beHamas. And i-Hamas, according to ama-statistics, ikhuluma ukuthi e-Hamas ikona lapha eGaza. But ama West Bank bayadubula nesinye isikhathi kubona beIsrael. So if bebalisa ama Hamas, why bazongena kubo West Bank namanye amadorobha ukuthi babulala amaPalestinians?
Sizwe inhlanganiso ezijiyeneyo lamazwe agoqela iMelika bekhuthaza ukuthi kuke kumiwe ukuliwa eGaza laphana ukuze kuphathiswe abalimeleyo, kodwa iIsrael yona isithi ayisoze ime ukulwa kuze kukhululwe abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
I think i problem yokuthi uPresident Netanyahu ubona isolution ukuthi itholakala through iwar kuphela, akaboni isolution from any other possible avenue. So before even the color from 7 October, before 7 October, they got kulumile and even the Scottsman visa America, which ubona uthi I Hamas, I'm a terrorist, and I'm a terrorist, I understand any other language in apparently, uthi baba luise, baba tubule, baba blood. So yeah, in language I understand that I uthi kuluwe, yabona. But even mabathi bafuna uthi baba luise I Hamas, given that I understand that something is happening in the Malabant, but even if retaliation by Yenzai, by punishing one kumundo, and the abana discretion that ubanuzo le mala abana tabo tabantu ana.
Ubona ngani kuzaphetha njani lapha?
Laba abantu abadala, asibabiza abantu abadala, aba USA, aba UK, bona mabathi stop ege uthi basupport Israel ibreka ama international law, because angithi masikhuluma indaba yase Russia nasi Ukraine, sikhuluma ukuthi i Ukraine in a right to defend itself because they are occupied. So same language uthi abantu base Palestine bane right to defend themselves because Israel ikhulumiwe lapho e UN ukuthi they are the occupiers, they are the colonizers.
Lo ube ngu-Sheikh Laja Yasini, umgcinisihlalo wenhlanganiso ethuthukisa imfundiso yesi-Islam eMakomborere Insikelelo Trust. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lo Reverend Useni Sibanda, ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula. Siza lethulela udaba lolu ngokuya kwesikhathi. Amakansila lezakhamizi zasewange bakhala ngobude bomango ohanjwa ngabantwana bemaphandleni abaqalisa ukuya esikolo esibangeni se-Early Childhood Development, ECD. Inengi lalaba bantwana lihamba umango odlula amakhilomitha amahlanu ukufinyelela esikolo phezu kokuba lindawo ihanqwe izindawo ezigcinelwa inyamazana zendle ezingabahlasela. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa imfundo seyenziwa yaba imfanelo kuye wonke umntwana kusukela kweleminyaka emine, abazali kanye lenkokheli zakulumango zithi uhulumende ngabe imfundo yabo ECD le wayisungula okusemthethweni ngemva kokwakha izikolo duzane lemizi ukuze kwehlise imango emide ehanjwa yilaba abaseluchako. Ukansila kaWard 6 unkosikazi Noliya Gumede emangweni weMilonga uthi kunje abantwana abaningi kabasayi ezikolo nsuku zonke.
ECD site ewadini lapho engikhona from Shantani to Sisiyathu bahamba a matter of 5 plus kilometers umntwana omncane siye esikolo. Lapho engikhona mina iSisiyathu 2 befunda eNdimakule ngapha eSikanda kuwiwathi 5 to 7 kilometers umntwana siye esikolo. Sicela kube lokuyisikolo okuncane ukuthi umntwana omncane siqalisele khonapho abesesiya esikolo ezinkulu.
Ukansela wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi inengi labantwana baka-ECD kalikaqini, ngakho kugcina kusiba ngumthwalo womzali ukubeletha ingane emhlane emusa esikolo phinde amhlangabeze.
Umntwana uma esisuka endaweni ekhatshana esesikolo kuye kuyabe kungamphathi kuhle ngofika esediniwe. So kuyisifiso sethu ukuthi kuvulwe indawo eziningi esingathi ngama-education centers, especially ku-early child development, kwenzeka ukuthi umntwana uma esasemncane laphana engasizondi isikolo ngenxa yomama. So kuyisifiso sethu ukuthi between each and every primary school at least kubele the early childhood development center.
Omunye wabathwelela umthwalo ngonkosikazi Ethel Sibindi waseMilonga othi uqhukula umntwana ngovivi emusa endimankule.
Okwalapha kunzima, sivuka ngo-5 ekuseni ngigesa umntwana ngilungisela ukuthi esikolo ngimphekezele eze yofika ngo-7 ngoba sihamba umango omude, uhambe ekhala indlela yonke ngoba umango omude, uhambe esiwa kwezinye isikhathi eke vuke ngimthintithi. Kodwa kunjalo ngiyamphekezela, ngizonyamshiya esikolo ngoba lezi nyamazane ezilobungozi ebantwaneni, kulezi ndlovu, lezi mpisi. Njalo futhi ufika esediniwe ngoba ebehambe umango omude.
Uhlupho lolu lubikwa lungabhahanga emangweni weWange, kodwa luyimvama esigabeni sonke nje seMathebeleland North. Lokhu kufakazwa njalo luphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Report yomnyaka ophelileyo, besithi abantwana abangaba yisilinganiso samachumi edlula amahlanu ekhulwini, 53.3% esabelweni lesi, baphelela emfundweni ephansi eprimary, kuthi ihlekana nje elingayindawo yilo eliqeqesha lifike kumfundo yekolitshini. Umphathi ntambo weMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uyakusekela lokhu, kodwa esithi ingqobe ikumakhansile ngoba kuyilapho okumele kusetshenziswe imali ze-devolution funds.
Yizwi imali zonezo ezisebenza into ezinjalo ukuthi aluba bona ba-identify nxa bebona ukuthi kule ndawo laphana isikhexe bephumele resolution njengama-councillors ukuthi imali leyani ingabuya e-devolution beyakha i-ECD eseduzane lemizi ukuthi abantwana bengahambi imango emide. Njalo lakhona oko kutsho ukuthi abantwana abaningi bagcina bephelele primary level because ama-secondary schools abekhatshana, abantwana begcine bedonde ukuya ezikolo zangonoba kule nyamazana, kulezigebenga abantwana badlengelwa nxa behamba imango emide.
Kunje amakhansila athi esiqintini seBhinga kumpumela yezimseki yomnyaka odluleyo, izikolo ezilithumi lathoba munwembili zwaswela ngitsho umfundi oyedwa wafinyelela ukwedlulela phambili ngemfundo ngemva kwempumela ye-olevu. Umoyo uthi ukuze kwehliswe uhlupho lolu, uhulumende ngaphansi kohlangothi lwezemfundo usehlale phansi waphuma lecebo lokuthi kwakhiwe ezinye njalo izikolo zesecondary eziningi esigabeni sonke seMandebeleni yenyakatho langezansi, ngemva kokunanzelela ukuba izigaba lezi ziyasilela kwezemfundo nxa ziqathaniswa lezinye izabelo, okuyikho okwenza izinga lokuqeqetsha liqhubeke lisehla. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje silethulela ingxoxo esiyenze lo mfundisi uSeni Sibanda ngempi ye-Israel leHamas. Ureverend Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula.
Ukuthula kuqakathekile, njalo siyananzelela ukuthi limpi esikhona eGaza sokulabantu abaningi esingathi ngomama labantwana abalimalayo, abanye abafayo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube nendlela yokumisa ukwenzela ukuthi kuqale kunanzelela ukuthi abantu kazana bavikelwe, njalo abasoze begcine besiba yibo abalimalayo ngoba badutshulwayo, ukuze kuvikelwe impilo zabantu. Kuyathokozisa ukuthi nxa sisiza ukuthi Melika le-UN bayazama ngamandla ukuthi limpi ime lokuthi ukudla kungene eGaza kusize abantu.
Kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe eGaza laphana ukuze kumiswe impi?
Mbonani, into esidingakala kathesi ngumlamlankunzi ukuba yona i-UN labomelika labanye besebenze ukuthi labo abathunjwayo bekhululwe, njalo-ke kube le ndlela yokumisa impi, kukhulumiswane le Hamas la i-Israel. So kuyinto esiqakathekile ngenxa yokuthi limpi ekhona eHamas le-Israel iyagcina idonsa umhlaba wonke, yingozi ekhona enkulu kakhulu. Ngakho mbona kuyadingakala ukuthi kube labantu abangaba ngumlamlankunzi abangasebenza nzima ukwenzela ukuthi kulungisweke.
Lo ube ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.